Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Ngabo bantu nxa kuyukuthi ngiqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination board besebenzise TPC bekuzositsho ukuthi bathela amanzi emhlanu wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcinisikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osekuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Usiziba ubecathangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ebandla lakhe ancintisa imele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Seke le-Koromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxe legqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Misakala phathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Ngabo bantu nxa kuyukuthi ngiqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzise TPC bekuzositsho ukuthi bathela amanzi emhlanu wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Nalabana abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnumzana Chabangu usecretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonokho engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana-chiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into leziyana ezikhulunywa nje esithi ngebalela ingane liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer hall talk ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziva yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Makuyukuthi limpoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisiyitele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanje ngendlela okuba njengayizolo
bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Isengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lonalolo
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisana you know iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela nje ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama bengisetsho ukuthi likwenza lona
kodwa nxa kuyukuthi ubengakhononi ubengasezavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa siyabona nangu umnumzana Siziba uyincintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kutsho ukuthi akulakuzwana phela la
okumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe yikho-ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general sesithi no iphathi kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungathi uyakhangela la ku-x eyayithiwa yiphithana leyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale so i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabangu says ukuthi no iparty leyo kumele siyincedise ibuyele eyilokho okwakufanele ibe yikho khona
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalele ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba i-$150 hathi US$200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota yinye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota yinye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hathi i-$100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcinisikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osekuyikho iyabe iyi-proposal yikho kuthiwa yi-propose budget so uyabe eyethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abeseyicubungula babesebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene so ukuthi-ke usuki bakukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelele ukuthi abantu abalezinhlo ezilen value engako ezine-value engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo so-ke ngesenzela ibhajethi leyi isithelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sechala athi abemali yobushini ebesivele kade ngabhadali intelo ivinda kudala ngoba kwakuthiwa fika ibracket yabantu ukuthi ngabantu abangabaya vele passport ivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenze idinga ama services lokuphintiswa lokuphepha ama passport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yeshe kakhulu kodwa ngithemba ukuthi ngenyanga yeminye iminyaka izame yeshe passport ngoba ililungelo incwadi emele zonke umuntu abe nayo noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama $5 ipassport kumele ibe njalo kodwa izizwe lethu labanye lisike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakeleyo khona ukuthi uyehlise ama taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho eZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inhlanhlanga lengxakangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 okuyiphambaniseka komnokezomnotho welizwe kwaqale kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angaphenkelananga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program okwabuya khona isigumula okuthiwa yi-SR so into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithetho zomnotho so asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomo okuthi only izintathu kuthela abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi kaba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona babe babatheli mthelo abantu abangu-92% yabantu abangabhadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela so kutho ukuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92% so kunzima lawo noma ngobani angaba ngu-minister of finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona so mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube ney'thetho zenotho funa-dibhetha kuze kubuswe ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi
Hello, ke ngumnumzana Anglestone Sibanda ocubungula izombusazwe. Ubuyeqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-Agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,113 esabelweni sezansi emandebeleni kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi eMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala endawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlumo zihambe zigcwale iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze ukusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
La mazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngale khathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa kula nto enhle kakhulu abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebambe izandla ukufa zilamanzi okunatha ziyahamba zisiya kachana ziyatshontshwa zikathi ziyahambahamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinye athola zihlinziwe sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
umnumzana Victor Spranda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwalenhlanganiso sokwehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethole sekuyisithebo, kodwa singezake sithi ubusela sekuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi wabehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kuyehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu kakhulu kakhulu, amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi masingathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube lendlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. Uzulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3PC lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadale ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise kuningi osokumoshwe yila magovu eZANU-PF. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenziswa laphana ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele lukulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukukhalala kusezingalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenze kulungisiwe njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala sokwamoshakala empeleni. So ma lingakhalala, hhayi ayikho, akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu sifike liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwana nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma liyi-3 noma liyi-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years kaningi kuzobe sokulushintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa asekacorrupted vele, kumele ukuthi axoshwe phakathi emaparlamentini, labo speaker labo vele bacorrupted. So lwana nokudlova lobu okwenzakale eparlamentini nasezweni lakithi.
Studio 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle, sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha e-America, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu ma inkosi Vuma, themba ukuthi masiphilile, sizohlangana njalo umnyaka ozayo, qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukutu yezandle. Angifuna ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonke le imgurukutu ikenge yabo ankenswanda labanye bakhe bazazi ogawule labothumu. Sibonga kakhulu labalaleli bonke ukusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazawala uhambo oluhle. Siyabonga, siwafisa emkhithi usulonyiye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo ma inkosi Vuma, uma sengarapho kobulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Yeye nyalibingelela bonke bantu be-Studio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe nolwazi ngakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuya iy'khali eziningi ezigovola zey'khali ezingaka ekubeni ngakuzayo imishini egubha amadamu, ivala amadamu, ibhorela abantu imigodi, kube namanzi aklini ma kuzobuya into ephathelane nezikhali ezingaziyo osetshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani abantu bekhangele ukuthi bafuna intuthuko ezweni kuyotholakala kubuya izikhali ezimbi kangaka iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso
Studio 7 uJD lo okhulumayo hayi lapho ushabango vele usethathela ushamisa iqembu singayaphi siyenzeni uchabanga usemthathele ushamisa ushamisa hayi sekufela isithombe kuphela akusekho lapha yakhona awukwazi ukuthi wakho umuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exhosha abantu abakho abaxoshi nje bonke abantu abakho yasalethi ubaba ngowami kodwa abanakho baxosha ayiyake sithathele uyise umuzi so lapha onamehlo okubona akusekho triplec la useyithethe uchabanga yakhe
sanibonani sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakusuku kwelaseplumtree uKhanyani Ncube babithi ngesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni kodwa phela laba athweni ubakhetha kusemthethweni abawini so okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izano usebenzela izano so hayi uyalilimaza ilizwe uyalilimaza lo sengezo Chabango mani uyalilimaza impela njalo le mthetho yakhona isebenza isika esignal i-1 ayifani nelokuze nesika nxa zonke so hayi kuzima wakithi kuzima hayi angazi ukuthi ubani uyonqanda lo doti lo ezakalayo udoti phela lo hayi angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 siyabonga kakhulu nge-strategy esasetshenziswa nguChamisa namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine nangagwa baya foster abakaze bewine kucacile umhlaba wonke uyabuka uyabona mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka emathebeleleni Tendai Beat uThokozani Khuphe hawu saze sathiwa ngutshwangirayi kade limhamba ngaphansi namhlanje kuklie namhlanje liswele ukuthi lizocatha kuphi kunini lilokhe lisibisele emuva ithemba kangaka Thokozani Khuphe Wishman Ncube emathebeleleni sure hawubo
hello salibonani Studio 7 lo okhulumayo lo Alani usebuswana eGaborone ayi bakithi asinanzeleleni uChamisa is out of order this ukuthula kwakhe lokhu waya kutshengiseli vele leader of opposition hayi mina vele sengisola la sesidla something kuba umnangako uChamisa sesidla something akutshengisi ukuthi vele is opposition leader uChamisa please
Studio 7 linjani lapha Studio 7 ukhona lo muntu okhuluma sithi uChabango uright kunjani wayekade bengaform iparty labo Chabango uChabango ufuna iparty yamaNdebele kuphela waye bengajoyinani imithwakazi bajoyina kwalizapho you can't do that I always tell people ukuthi lingavota every Friday singafuna ukuba tribal siyadliwa ngamashona maningi so let's forget about tribal uChabango nxa esizwa elamandla kayaform iparty yabo labo Wishman Ncube khonokho kutshiwo ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo apart from okunye their behavior yabo they can't be president those two guys and those are still scouts lana ngamamissionary laba nabantu abadinga imali abafome phela abiphathi benzimahle bethathe loChabango naye wabo behambe sikhohlwe ngento ezinjezi mina Studio 7 into engicelayo kini yokuthi ulo umfana njengoba ngela platform ezibabhela lapha emlokhozayo mina Studio 7 hambani
every day libe lifonele uChanisa update abantu enga TV zilifonele update abantu isitshele futhi uRuyal ukukhuluma ngani sibekwazi. That's when we can judge someone ngoba sesazi ukuthi kakula ma platform yabo.
Studio 7 kathi kuyosakalani isitinkanyo inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo basebehlangane labo tentaibi kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungabantu behlupheke izimpawu kangani baphandela bona. Sicela nike ukhuza uchabango lo naye nalo uyokhansela abantu uyonikwa nguchabango engabonanga inkosi yakhona eyekhangeleyo. Ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhukhe emthengiselo leyicala ngusebhuku. So lingayekela umuntu nalolo ekhansela abantu uyenikwa nguchabango. Uchabango udodi angifuni ukufihla lokhu vele lapho ezingozi ufuna ukuthi kwanisizele izikhathi zazithola kuwo amasoja. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1202465038. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale izele Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iQatar ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iQatar ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebebabulala in the second round. So mkhanya ngantu akule confusion kunapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine.
Into ekhona ukuthi abantu abaningi ababa Republicans abasembusazweni kathesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi umongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans ikho abakufuna labo bathathe icredit yangkhona. So hayi izinto zepolitics amanye amalanga awuzizwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khonapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.